lingali tshona njani sibukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku Matthew Nketa owe lo Agwero okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga babagadi ungabukele ehlelweni lakho likazibili kusidiyeseze
ye ungasitshela baba sizwa kuthiwa uhlelo lwenu olokwakha indlu kumbe sithi thina isakhiwo esamasiko luyaqhubekela phambili ungasitshela ukuthi kuhamba njani
ye uhlelo luqhubekela phambili okwakhathesi nje ngokulaywa ngamasiko emaphutheni sitshengiswa ukuthi kumele sifike nezakhiwo ezintathu ezingamarawundi eyinye yakhona iyabe yakhiwe ngamatshe yafulelwa ngotshani amathikile akusebenziwaya lapho eyinye yakhiwe ngezigodo ifulelwe ngamathikili ibhadwe ngaphakathi ngaphandle isalile zigodo eyinye ibe ngeyokubumbela khona kuyalo kwakusenziwe endulo ukuba ukubumbela esithi ngamathikhi kulezi nsuku imkulu esintu so kumele zibe ntathu so kukakhulu siyacebisa ukuthi abakwanisayo kabancedise ngoba abanye vele sebeqalisile ukuncedisa ngezigodo lokunye xa utshani abalesisa bancedise izakhiwo zamasiko lezi ziphumelele ngoba nxa kule mbuthano eyabikhona ezigabeni babe kwanisa ukuthi babuye bazokwenzela khona yonke imisebenzi abayenzayo abezigaba kodwa kakhulu yindawo yamasiko
kahle kahle ngubani otshelwayo emaphutheni khona lokhu
abaphethe ezamasiko bayatshengiswa emaphutheni kufike kubo ukuthi endaweni enje kulesakhiwo samasiko batshelele ukuthi isakhiwo leso kumele indawo leyo bayigcine njani yikho ekulandelayo kakhulu
abalaleli bengathanda ukuba kwazi ukuthi kuyini okuzaba kusenziwa kuzakhiwo lezo
kuzakhiwo lezi kuvuselela isintu yonke into elokwenza lokuvuselela isintu iyabe isenziwa omunye ngoba sikhuluma nje kunjenje khathesi sikhuluma ngokukhuluma into zesintu asila ama-platforms asila ndawo zonlezo ngoba ama-whole community walls nawe-development engenani namasiko emathethi kukhulunywa ivangeli emasikweni akula ndawo zokwenzela into zamasiko
kukhona okunye ongafuna ukwazisa uzulu na
ye engifisa ukukwazisa uzulu okwesibili lokhu ngithunywa ngabadala abakhangele elitsheni emadodeni lapho kucelwa khona abadala bathi bona kanye nemezele kusize sonke ukuthi kulomonakalo owenzakalayo elitsheni usenziwa izigangi kule minyaka ethize ngabona kwenzakala lokho lapho ukhulu wesizwe ubaba uJoshua Nkomo uNyongolo ahamba wavula khona ulaka walabhela khona ngale litsheni ngesikhathi sabo-87 kulombhuqazwe izigangi sezahamba zayavumbulula ayekusebenzisa okuyikho abadala abathi babona kuyimbangela ngoba kophakamisa umoya umoya omuke esizweni sabesa abantu abantwana basalalela emakhaya izingozi liyazibona kuthangethange bekubalwa ukuthi kule ngozi epoti yaseda abantu ibhasi izele egoli ngibonile ibhasi eyatshayo ishiswa ngumlilo owawuphakathi kwathiwa yigasi sile izitelo eHarare kuningi kwenzakala izolo lokhu abantwana baphelele emayini imoya esukumayo so bayacebisa abadala abakhangelekisa ukuthi ukuze kulabhelwe kuhle kudingakala ukuthi size sonke esaleli lizwe lezimbabwe sihlanganise amakhanda ikakhulu izinduna abalisa osobhuku batshele abantu ukuthi nakuhlanganiswe okuhlanganiswayo ngezinduna ukwenzela ukuthi kuthengwe lezo zinto okumele zisetshenziswe ukulabhela kulalise umoya lo obonakala usukuma elizweni izinto eziqakathekileyo abangilaye zona bathe ngakala inkunzi emnyama elokuhloko umhlophe esesezijongoza eyibhuduza lenyama emhlophe elekhandela imnyama engakajwani yizo izinto ezizasetshenziswa kusenziwa ukulabhela ngokulalisa ulaka lolo lubonakalayo okulandela lokho sithanda ukubonga ibandla lezanupiyo kuconference eliphuma kuyo egwanda ngoba lathinta indaba yamasiko ukuthi sekumele kuhlale phansi kubonakale ukuthi kuyabuyelwa ezindaweni lapho kwakucelwa khona ngesiko lesintu ngesikhathi se-liberation war ukuthi kuyebongwa ngoba akubongwanga yikho izinto libona
Lendaba, Lichona Lendaba, Kamalami, Chris Gande, Lilas.